Siyabonga Gibbs Dube selamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 11 Hlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lozelama umongameli Mugabe seluzila kulandela ukwethusela akwenze abalwa impi yenkululeko ngeGugurahundi.
Kuhle kuzosobala ukuthi Mugabe uyesaba ukuthi ngelinye ilanga abantu bazamkhipha esikhundleni. Yikho lapho umbona khona ekhuluma ngolaka and uzalandela nge-action leyithi ngezenzo.
Kambe ukupha izibotshwa amakhondomu emajele kuzehlisa na inani lokuthelelana igcikwane le-HIV?
Sikhangelele ukuthi sikhangele iqiniso lokuthi ucansi phakathi kwezibotshwa emajele liyayenzakala njalo lukhona. Ngakho-ke nxa kuyukuthi sifuna ukukhangelana neqiniso lelo, kumele khona kube nezindlela-ke zokuthi khona sivikele ukumemetheka kwegcikwane.
Uhulumende uthi abakubhizimusi lokuthengisa impahla ezijiyeneyo ama-retailers ngesilungu kumele bangahlali bedinga uncedo kuye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udaba lozelama umongameli Mugabe seluzila kubandla lezanu PF kulandela ukwethusela akwenze abalwa impi yenkululeko ngeGugurahundi. Umgabe utshele umhlangano wedalela Central Committee yebandla lakhe ngolwesine ukuthi abakhuluma udaba lokumelama bafana lama-dissident. Wabuza esithi ama-dissident ayengama-wovet kodwa liyazi okwenzakala kubo na. Lokhu sekuthiye amalunga ebandla esethithibele ngodaba lozakwelama umgabe osele minyaka engamachumi ayithoba munwe munye lambili i-92. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Wawuqala kutshengisela ukuthi umgabe iGugurahundi wayenza ngabomo yayingaso moment of madness njengalokhu ayesitshela khona ukuthi futhi into ayiplanile wayenza ngabomo njalo izimisele futhi ukuyiphinda. Okwesibili kutshengisela ukuthi khona umgabe the only time where he will speak strongly and fearful or with force is when his power is threatened. And kuhle kube sobala ukuthi umgabe uyesaba ukuthi ngelinye ilanga abantu bazamkhipha esikhundleni. Yikho lapho umbona khona ekhuluma ngolaka and uzalandela nge-action leyithi ngezenzo. Ngoba uhle wakhuluma wathi khona ensukwini ezimbili ezintathu ezilandelayo they will discipline abantu ababona ngani abalandeli umthe president. So umgabe isikhathi lapho akhuluma khona nzima khona akhuluma khona kakhulu akhuluma khona effectively is only way nxa ebona ngani ukuthi abantu abafuna ukumkhipha embusweni. And out of all these into amele ngakho kuthiwa uyaconcentrate akize ngawo bekhuluma nge-corruption ekhuluma ngokuthi i-economy uzayenzani ukuthi ilungiswe but ukhuluma ngokuthi wena yena akula muntu ongamkhipha esikhundleni. And kuyayangisa ukuthi umuntu eminyaka eyi-92 ebeleke funa ukuyabela esikhundleni when we all know ukuthi wona umzimba vele awusavuma.
Kodwa-ke nxa ukhangele ubona ungani kungenzakala yini lokhu akutshoko kweGugurahundi eyesibili njengoba kathesi kwehlukene umumo ukuthi ayisiwo madebhelele ndasekhuluma ngayo le. Ubona ungani kungenzakala?
Mbona ngani akusoze kwenzakale to the extent okwenzakala ngayo but ngezinye indlela uzama ukuthi uzimisele ukubulala ukwenzela ukuthi ehlale esemandleni. So akhona amadoda angabotshwa akhona mhlawumbe amadoda anganyamalala ikakhulu lawo akhokhela ama-veterans akhona amadoda alamacala angagcina esala esejele. So it's a strong warning to abantu abazangokhisa mhlwangwa nabanye abayibo abakhokhela ama-veterans ukuthi lokho selifuna ukwenza sekuyingozi kakhulu kini. So sesikhangelele ukuthi size ukuthi bona bazaphendula besithini nxa kuyukuthi bazaphendula.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uphiko kamqondisi wogatsha lwezibotshwa lamajele umnumzana Paradzai Zimondi eyokuthi izibotshwa sezizaphiwa amakondomu seludale inkulumo. Uzimondi utshele umhlangano eVictoria Falls ukuthi sebezabamba ngamandla izibotshwa ukuthi zihlole igazi lazo ukuze kubonakale ukuthi zilegcikwane le-HIV kumbe hatshi. Kodwa uzimondi uthi baningi abathi kabalifuni lelo nyathelo ukubalisa zona izibotshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezemacansini iZimbabwe Sexual Rights Center umnumzana Mojalifa Mokwele othi inyathelo leli liyancomeka njalo ngabe lathathwa kudala.
Udaba lolunqanyi lukhangele njengendlela yokuzama ukuvikela kumemetheka kwegcikwane le-HIV. Ngibona kuyisitephu esiqakathekileyo kakhulu okumele sithathwe kumbe okumele kade ngabe sathathwa. Sikhangelele ukuthi sikhangele iqiniso lokuthi ucansi phakathi kwezibotshwa emajele luyayenzakala njalo lukhona. Ngakho-ke nxa kuyukuthi sifuna ukukhangelana neqiniso lelo kumele khona kube lezindlela-ke zokuthi khona sivike le ukumemetheka kwegcikwane ngoba indlela zokuvikela ukuthi ucansi yangenzakali kazi katholakala.
Kodwa sizwa kuthiwa zona izibotshwa ziyala njalo labanye abaphandle bathi bona lokhu kuzenza ukuthi kube labanengi abayenza khona lokhu emajele.
Ye, ngiyakuzwa kambe ngivumelana nayo ukuthi abantu abaningi bangani bayakhalaza bayala ngaleli daba, kodwa-ke sesikhangelene thina leqiniso singabantu abakhangelane lokuvikela ukumemetheka kwegciwane. Sithi khona emajele lapho ucansi uyathola uyenzakala sela ezinye indlela abakhangelane lokugcina izibotshwa sebezitholile ezokuvikela ukuthi ucansi angenzakali. Amajele ethu kawenelisi ukuthi abeke umuntu munye ngamunye kwelakhe indlu yedwa ukuze kungabi le contact labanye abantu. Ngakho-ke ngenxa yokuthi amajele ethu avele afake abantu abaningi wanda kuliqiniso-ke ukuthi ucansi usuka abe khona, kazikho indlela zokuvikela ukuthi ucansi phakathi kwabantu abavalelweyo lungabi khona. Ngakho-ke ukuze sivikele ukumemetheka kwegciwane le-HIV lokuvikela ukumemetheka kwezinye imikhuhlane ethelelwana ecansini kumele-ke kube khona indlela uhulumente azenzayo. Ngakho-ke thina singabantu abasebenzela lana kakhulu lokuvikela kwegciwane sithi ngumbono omuhle lowo ozayenza ukuthi kungabi lokumemetheka kwegciwane emajele akithi.
Lo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezemacansini iZimbabwe Sexual Rights Center, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Umhlangano owakuqala wenhlanganiso eziqhuba umsebenzi wokuthengisa oweZimbabwe International Retailers Summit wenzwe eHarare kunsukwana ezisanda kwedlula. Uhulumende esithi loba nje ephathisa amabhizimusi kasoze aqhubekele phambili kodwa kuzamele amabhizimusi la azibonele. Intathelo izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Fanuel Sibanda odinda ibhuku eliphathisa abakumabhizimusi atshiyeneyo labafuna ukuvula amabhizimusi kulele lithiwa Zimbabwe yebhuku uthi lo mhlangano qakathekile kakhulu kumkhankaso yentuthuko yezomnotho welizwe.
Umhlangano lo uqakatheke kakhulu ngoba ucuzulula udaba lwezokuthuthukiswa komnotho weZimbabwe. Lapho esingena khona thina sikhangelisisa ukuthi ezomnotho zihamba njani.
Khuluma kulo mhlangano umphathintambo wezokulungiswa kwempahla lokuthengiswa kwayo umnumzana Mike Bima wazise ukuba imisebenzi yokuthengiselana ivula imisebenzi eminingi eyiyona esibili ilandela ezokulima ukutholisa abantu imisebenzi ngobuningi babo. UBima uthi abathengisayo laba kumele besebenze ngendlela esegcekeni kube lo mthiyano phakathi kwabalungisa impahla abayithengisayo njengama-supermarket kunye labathengisela ama-supermarket anje okuthiwa ngama-wholesalers. Ethi okwamanje amabhizimusi amaningi sehlanganisa imisebenzi enje okwenza ukuba kunzimele uhulumende ukuba ephumele mngqondo engabaphathisa. Umnumzana Sibanda uthi ibhuku leZimbabwe yebhuku lize sabadala lelizwe lonke ukuze abafuna ukusungula amabhizimusi abo baphathiseke.
Izatholakala kumadolobha wonke aweZimbabwe, through ama ofisi, ama municipalities, ama rural district councils, kuma community libraries, kuma university, lapha sikhangelela kuleli lizwe. Azatholakala kuma trade fairs, phandle kweZimbabwe. Ngoba ibhuku leli silenza sibambisana lohulumeni.
Okhokhela inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries umnumzana Danford Mutashu wazise umhlangano ofanayo ukuba baqakathekisa ubudlelwano abalabo lohulumende, ethi njalo sebekhetha ukuba bengakakhulumelani lohulumende kuzinto ezitshiyeneyo, benze inhlolisiso ezwayo ethi sikhuluma kanje sebeqhatshe ibhizimusi lokucubungula ukuba behlole imisebenzi yabathengisa-ke ezitaladeni okuthiwa ngamavenda, kunye lokuhlola udaba lwemali ye-bond note lokuthi ingaphazamisa amabhizimusi kanjani, ibeke isiveza imbono yayo kuhulumende kulobufakazi obuzwayo. Amabhizimusi eZimbabwe avame ukuthenga impahla ngaphandle kwelizwe, ikakhulu ezansi ye-Afrika laseBotswana, bezothengisela kuleli ngoba zithengeka ngentengo ephansi. Ngakwelinye icele abalungisa okufanayo kuleli bethi lokhu kubaphazamisela inzuzo yabo, kugcine kubangela ukuba bevale amabhizimusi abo. Umhlangano lo ngelwa ngamabhizimusi lenhlanganiso ezithiyeneyo ezifana le-N Richards, Confederation of Zimbabwe Retailers, Reserve Bank of Zimbabwe, National Foods, Spa Zimbabwe lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya indlela induna labantu bokholo olutshiyeneyo asebencedisa ngayo abantwana emaphandleni ukuthola impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini ama-sanitary pads. Siqhubekela phambili ngengxoxo lonkosazana Lindile Ndebele. Umqoqi wogatsha lwe-Girls in Control, unhlanganiso ebona ngokuhlanzeka ANSV, i-water sanitation and hygiene.
Ibengisathi mina futhi esingisakunanzelelayo ukuthi indaba yokungena esikhathini igxila kakhulu emasikweni, kube kuzila lokhu kuvile lokhuyana. Sasesinanzelela ukuthi ungona siyitshaya ekhanda, sikhulumela laba abasigcinela amasiko. Sasesikhuluma-ke nezinduna, ayizinduna ilizwe lonke lingakazemukela. Sike saba nomhlangano omkhulu sibili eHarare esigodlweni ngomnyaka ophelileyo, sikhethe izinduna ezivele zithini zonke lezi ezimaphandleni zongu-8. Zafika zaxoxa zacubungula, sisokule nduna-ke esiyadinga imali eminingi ukuthi sebethenga amaphedi amaningi. Sesilawo laba abakhokhelela izinduna, uChief Murini owemasingo loChief Msara futhi owemasingo, abayibo asebekhankasa besebenzelana ngezinduna ngoba sabona ukuthi yona bona baqhube phandle, abantu bebona ukuthi hhayi kuyindalo nje yeyisiko kasililahle, kodwa kuyindalo nje kuyadingeka ukuthi umntwana oyinkazana kumbe umama ancediseke ngesikhathi esefuthini.
Kodwa bona bakuvuma yini ukuthi kube yibo ababamba impahla lezi, kumbe bona bayaqoqa kuphela bakhona abanye abakwenzayo?
Bavuma ukukhankasa lathi ngoba bakuzwisisa ukuthi sibuyele emuva kangaka ngenxa yokuthi umntwana lo yinkazana nyanga zonke amalanga angu-4 bangu-5 ka esikolo. So kwenza ukuthi ingqubela phambili iye emuva. Kumbe lumama kabuye emhlanganweni lancambisa abantu ngenxa yokuthi usesikhathini, kumbe lumama kuthi ungcolile kasangeni ulikananzeka ukuthi okunye njalo esakushitayo ukuthi kulezi sonto ezithini laba abasesikhathini bangangini. Abanye bathi bephakathi kwenzile ukukhonzela bona behlezi phansi, okuhle kubachaye nje sobala ukuthi laba basesikhathini. So ngezinye izinto abakhankasa besincedisi ngoba abantu bangakuzwa kukhulunywa yinduna eyesikhathi lamasiko bakhanya bakuthatha ntoni. So sokwasincedisa kakhulu ezabelweni khona.
Singakhangela eMathebeleland, likhangele yonke eMathebeleland mbe kulezinye izigabeli zikhangele.
Kukhangela izicindi zonke. Kodwa nxa sesikhangela uhlelo olugcolela lugcile lize lungene lemakhitshini abantu eMathebeleland, singaqala ngezansi eMathebeleland, eMathebeleland South, sisemangwe siye insiza siphinde sibambele eBank Bridge. Kube sokusithi ngapha enhla yamaNdebele eMatchnos kule Bhinga phezulu le sehle sibuyela upani sithi Lenkayi. Yizo-ke lapho esigcine khona, lapho ofica kufundiswa amatitsha, kufundiswe SDC, kwaba kwaqoqa omama, kwaqoqa abantwana bezikolo. Engithi ngikhuluma kuyo kule mikhankaso vele kulezo zabelo kwenza ukuthi sikhankase kabanzi lebafaneni, ngoba umuntu asukutholile ukuthi abafana bangabafana, hhayi babehlela baze bacethukisini nawungomsinzo. Kodwa kathesi susuba lihlazo-ke kulezo ndawo nxa ungabona ngalo ngumfana uhleka into eyinzilo.
Izibonelo ezikhona ezilitshengisa ukuthi uhlelo leni luyaphumelela.
Sikhuluma kuyo nje sileqembu liselupane babhoda zonke izikolo lezi ezafundiswayo. Bahamba sebekhangela-ke anti liyaze esikolo kuyamakwa amarejista. Hamba bekhangela ukuthi uzibani banyani thathi siqalisa kwathi ulova amalanga amangaka. Kambe ulokhu elova yini? Into esibonakele ukuthi akasekho olovisayo ukuthi usenyangeni, sebelova nje kumbe ngaye ngibungabezenzakala olunye ulutho. Kodwa hhayi ukuthi umuntu selovisa usenyangeni ngoba kungamangalithi usekwazi isikolo sesilakho lokho esingathi ngokume kumelela ingozi la uselakho kungikhaya umamakhe usekwazi nabo baba sebafundisana ngoba le kwakukhangela lezi mali zangikhaya ukuthi kuve umntwana wengikazana lo mamakhe kwakufihlakile kokumele nje baze bayithole ngathi imali yokwenza into ezinjalo. Kodwa kathisi hhayi nje sokuyinto esegcekeni ngezinye impumelo nje ukuthi nxa ukukhuluma nje laphana wathi ungawukhuluma unabantu besembisubu sokathesi hhayi nje sokuyindaba esegudule ngoba lezi khipha lezi esizinika abantu bazigqoka nje bengasukuqala.
Lincedisa amantombazana kuphela kumbe labomama sebekhulile?
Ye, abantwana sathi sisenze izifundo zakhona kuhle sesibona ukuthi umuntu wokuqala abathi kungababamba kumbe nxa eqalisa umntwana utshela umamakhe nxa esesikole utshela utitsha. Sesibakhangela bona abantu njengabantu abaqakathekile babafundisa labo ukuthunga nabo abazali abangabomama abazisebenzisela khonke okuthungile kumbe nxa besebenzisa okuthengwa sebekwazi kumele batshintshe nini, kumele bageze njani, kumele bachaye izinto zabelangeni into ezinjalo. Nje wonke umuntu jikelele osangena esikhathini uphakathi kohlelo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Lindile Ndebele, umqoqi wogatsha lwe-Girls in Control, kunhlanganiso ebona ngokuhlanzeka SNV iWash. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Leyo ke bekuyingoma emnandi, ingoma kaRagadi ethi yona Mbawe, isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani, ke sikhangele ebezikhokhela. Udaba lozelama uMongameli Mgabe seluzila kubandla lezanu PF kulandela ukwethusela kwenze abalwa impi yenkululeko ngeGugurawundi. Kambe ukupha izibotshwa amakhondomu emajele kuzehlisa na inani lokuthelelana igcikwane le-HIV? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje luvalelisayo. Igama nguChris Gande, lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.